Soko isika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNtulikazi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The rate of vaccination going into top gear. I have been moving around the country. I was in Marsh West over the weekend. The uptake is massive and we hope Zimbabweans continue to do that.
Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million evela kweleChina.
We welcome the subsequent statement by the chairperson of SADC organ on quality defense and security, His Excellency President Masisi, to the effect that SADC will undertake a second mission to engage the pro-democracy movement.
Abibandla le-MDC Alliance bathi kumele umanyano we-SADC ukhokhele imizamo yokuxazulula udaba lwase-Eswatini. IZimbabwe ithi abantu abavela emazweni wonke aku-SADC abasadingi mavisa ukungena elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million evela kweleChina. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe amanye amajekiseni ayisigidi lengxenye 1.5 million azafika ngolwesithathu oluzayo, kuthi amanye ayizigidi ezimbili 2 million njalo afike ekupheleni kwalinyanga. Iningi likwamukele ngenjabulo lokhu ngoba amajekiseni esilela elizweni. Kusenjalo abantu abanengi bavikwa bengalandeli iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane lanxa nje umemetheka okwamagama. Kubika uBathabile Masuku.
Uhulumende wamukele amajekiseni aweSinovac ayizigidi ezimbili avela kweleChina namhlanje emini. Besamukela amajekiseni la, umsekeli wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthe bayananzelela ukuthi inani labantu elihlatshwayo liyaqansa, ngakho sebeza kwengeza indawo ezizahlatshelwa amajekiseni.
And the rate of vaccination going into top gear.
Ukufika kwezigidi ezimbili ze-vaccine kuqondile kakhulu. Kuthi inkulungwane ezingamakhulu amahlanu ezafika kuvikela iphelileyo zisetshenziswe zaphela masinya. Ngakho ke ama-Jackson abuye namhla azaphathisa okwengeza kwenani labahlatshwayo. Umphathintambo wezemali usethembise ukuthi amanye ama-vaccine ayabuye. Sithanda ukukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili etshengisela ukwamukela leli Jackson.
And we hope Zimbabweans continue to do that.
Kusiya phela usuku lwayizolo kobulawayo bekutholakale abantu abalikhulu lamachumi amabili i-122 abale COVID. Kuthi elizweni lonke jikelele bekulaba ngaphezu kwenkulungwane ezimbili i-2264 abahlolwe batholakala belegcikwane leli. Ababulewe yileli gcikwane babengamachumi amathathu lane i-34. Inani lasebebulawe yilumkhuhlane lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho selikunkulungwane eziphose zifike kwezimbili i-1 1974. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-819,058. Kuthi asebehlatshwe esibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-579,699. Laloba inani labantu ababanjwa bele COVID liqhubekela phambili liqansa kulezinsuku, uZulu weZimbabwe akatshengisi imizamo imizamo yokuqinisa ukuzivikela nanko uZulu lokho esenza isiminyeminye endwendweni zokuhlatshwa amajekiseni kanye lasemabhasini kaZupco. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bayazihambela abakhangeli ukuthi kulomkhuhlane weCovid.
Abantu bakhanya abalandaba lama lockdown regulations. Engxenye ihlubona ngani baphithizele indlala, abantu bakhanya kunzima bahlale ezindlini, abantu bayadinga imali lapha laphayana.
Dokotela Mthabisi Bebe ulandisa ngokusebenza kwama vaccine yeCovid-19.
Ivaccine yeCoronavirus kayivikeli umuntu ekubambeni kwakhe komkhuhlane weCoronavirus.
Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abibandla leMDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki uphume lendlela zokulungisisa udaba lodlakela olwenzakalayo kwele eSwatini. Bathi njalo baqoqa ukuthumela incwadi ezigodlweni zabameli balelo lizwe emhlabeni jikelele besola ukubulawa kwabantu abatshengiselayo befuna umbuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Unobhala we-MDC Alliance obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe unkosazana Gladys Hlatshwayo utshele intatheli ezindaba ukuba bakhathazekile ngocuku oluse eSwatini. Uthe ibandla lakhe liyazwisisa ubuhlungu obulala abantu abatshengiselayo befuna umbuso okhululekileyo ngoba ngempilo yanamuhla kungasavumi ukuthi abantu baqhubeke bebuswa ngamakhosi bengazikhetheli uhulumende abamfunayo.
Sesithwele nzima ngokwehluleka kwesadiki ukukhuluma nabantu abaningi eSwatini, kodwa siyathaba ngamazwi kamongameli weBotswana awokuthi isadiki iza kukhuluma labantu bonke abalwela amalungelo oluntu.
Uqhubekele esithi ukukhula abakufunayo ukuba amasosha abuyele enkambeni esithi bezobuhlungu ngalokho okwenzakala eSwatini. Uthi abantu beSwatini sebenamaviki betshengisela besithi bafumana ukhetho lokubuswa nguhulumende wentando kaZulu, kodwa uhulumende waleli lizwe wala isebenzisa udlakela. SADC yabeka isinqumo sokuba izalungisa indubo ezikuleli njalo yathuma iqula elabaphathi intambo bakahulumende abagoqela unkosikazi naLady Panda wakale South Africa lomnumzana Frederick Shaba weZimbabwe emizameni yokuba ngumlamlankunzi eEswatini. Umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana uShmen Ncube laye ubikwa enze umhlangano labebandla lePudemo esizwa indubo zabo, laye wakhuthaza iSADC ukuba imele yenze konke okusemandleni ayo uqeda indubo zeSwatini. Unkosikazi Hlatshwayo uqhubeke esithi uhulumende weSwatini ufana loweZimbabwe.
And only those close to the royal family have comfortable lives.
Siyakwazi ukuba abantu abaseduze kwenkosi yeEswatini baphila ngcono, kodwa abantu abaningi baphila ngengqoqo zomlomo elizweni lethu.
Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Davosa Mgwadi uthi eleZimbabwe kalinani lalokho okwenzakala eSwatini.
Ipapo nokuthi vanhu veMDC vanhu vanozikanwa vari vanhu venhambe tambe havana zvokuita.
Abantu beMDC abalanti yokwenza nxa besithi bazabhoda besenza abakwenzayo ezikodlweni zeSwaziland isikhathi sabo, asilani lalokho abakwenzayo. NjengeZANU-PF kusukela siqala lomhlangano kasingeneli endabeni yezenziwa kwamanye amazwe
kana kuti vana vekuSwaziland vasina kuti tibatsire iwo, hatitenderwi kuita saizvo.
Kubuke sithi iMDC Alliance ikhulekile ukwenza ekufunayo esithi lokhu kakulani lebandla leZANU-PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye kulokuthandabuza phezu kwemizamo enziwa yiSADC eyokuxazulula ingxaki ezenzakala emazweni afana leDRC, iMozambique kanye leEswatini, eleZimbabwe, eleSouth Africa, leleBotswana akhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweEswatini. Kubika umqondisi Dube.
umphathi ntambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwape uthi bayenza yonke imizamo yokuthi bathole ukuthula eSwatini. Ugwape kanye labanye bakhe abavela eZimbabwe leSouth Africa kade beseSwatini kuyona le iviki uyahlula isimo yokusokwenzakalayo. Abathi balwela umbuso wabantu ngabantu bangena esitaladeni beyitshengisela bekhonona ngombuso wenkosi uMswati wesithathu. Ugwape nika umbiko edale liphalamende kweleBotswana uthi bayehlulekile uhlangana labamela abatshengiselayo ngenxa yesimo se-COVID-19.
Bekumele sihlangane nehlanganiso ezitshiyeneyo kodwa ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo okugoqela i-COVID-19 senelise ukuthola imibono evela kulabo abamela uhulumende.
Ugwabe uthi umongameli Mokgweetsi Masisi yena ukhokhela uhlangothi lwezomvikela kusatek usebatshele ukuthi baphindele njalo eSwatini kuyathapha imibono yabalabo abangaphandle kukahulumende kodwa abasekela utshengisela abagoqela inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network ESSN bathi abathembi ukuthi iSADC izaphathisa. Isikhulumi senhlanganiso leyo umnzana lakhe Lukhele uthi iziphathamandla zeZimbabwe, Botswana kanye leSouth Africa zingaze ziphenduke azisoze ziphathise ngalutho.
Abaphathi ntambo abakade beseSwatini kufana lokuthi kade bevakashile, kade bezihlalela ehoteleni njalo bahlangane kuphela labantu abakuhulumende okuyibo abadala ingxabangxoza esilayo.
Okwezombusazwe kubandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlanganiso yeSADC kayiqakathekisi ukulondolozwa kwempilo ezalwane zamazwe akumhlubulo wangezansi ye-Afrika.
Inhlanganiso eSADC isibonisile ukuthi kayilaso isifiso njalo futhi kayilawo amandla okuthi iqede ukuncindezelwa kwabantu abahlala kuSADC. Lokho sikutsho ngoba abakhokheli beSADC bayavumelana ukuthi abantu bagqilazwe, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseDRC, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseMozambique, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe ukuncindezelwa kwezalwane zaseSwaziland.
ELeSwatini lazithola liphakathi kokuxoxozela lapho abantu bengene eStaladeni betshengisela besithi bafuna ukuthi uMswati wesithathu avumele amabandla ezombusazwe. Uhulumende uthi sekubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha kuphela kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa zithi inani leli seliphose lifike amashumi amahlanu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer uthi abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% bathi kabavumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aqondisa ngayo ezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi udubolise elizweni lubangelwa yikwehluleka kukahulumende we-ZANU-PF kulezi jezi zomnotho zona ibandla le-ZANU-PF ethi zenza uzulu adubeke. Ingcitshi wezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bengizela Gumbo uthi abantu kabathabanga ngempela ngendlela umkhonomi ophethwe ngayo.
Bekuthiwa ukwenza sibe lohlupho lapha elizweni ukuthi siphile kanzima, imali ingabonakali, izinto zonke zingahambi, abantu i-65% abaningi bathi uMnangagwa nguye ohlulekileyo, bathi asoma sanction lokhu ngendlela esijale ukukuzwa ngayo, bathi nguMnangagwa. Even uma sikhangela laphana laphana ku emakhaya emareserve bonke abantu bathi asoma sanction ngaphandle kwema-Stronaland Central, yikho kule 44% yabantu abacabangela ukuthi kungabe kungama-sanctions. Lokhu akukhulumi ngokwezomnotho zodwa, kukhuluma futhi la ngokuthi uMnangagwa kumele idonse ama-socks ngoba abantu abasamboni ngelihlo eliyilo.
Abafika esilinganiso sashuma isikhombisa lanhlanu 75% bathi bafuna ukuba kube lokukhumisana nomlotha okuguqela umuntu wonke. Ingcishi unkosikazi Precious Mpala uthi uzulu weZimbabwe kakhululekanga ngombuso wokhona.
Umbono lo usibili kuqakathekile ukuthi onke ama-political parties abe represented, because at the end of the day kusuka sokungathi ipolad yakhona is all about ZANU-PF. Yathi hatshi so about ukuthi ama different views from ama-political parties achiyeneyo, because at the moment I think sile lokho zenini, sile view A1, sile ndlela A1 eZANU-PF.
Anganiso ye-Afrobarometer icubulula ezombusazwe kuleli lakwamanye amazwe afika amashumi amathathu lane 34 kule Afrika ikhangela imbono kaZulu ngezokhetho ezomnotho lokunye. Ngimele ithu 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe lithi abantu abavela emazweni wonke akusadaki abasadingi mavisa okungena elizweni. Lithi lithethe lelinyathelo ngenjongo yokuthuthukisa ezokuthengiselana lamazwe la. Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba. Uthi lokhu kwenza eleZimbabwe libe ngelakuqala ukuthatha lelinyathelo ukulandela isivumelwano se-African Continental Free Trade Area. EleZimbabwe lithi seliqinisa njalo ukukhulumisana lamanye amazwe ngohlelo lweGaza Univisa oluzavumela amazwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ukuthi angene kweleZimbabwe kwela kwele Zambia Santando okwenyanga eyotwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana kucacaphulu.
Esula ivisa ukuexempta ivisa kutsho ukuthi nxa ngimste ngingasuka lapha vula kuye South Africa ngaba le passport yami, ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami, bangidindele ipassport ngihambe ngingene eSouth Africa. Ekungeneni khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni, nxa bedinda khonaphana sebembhile ivisa sengingena. Kodwa liyazi ukuthi kudala nxa wawusuyangena eSouth Africa wawuqala uye embassy, wavele ungayo eborder, qale embassy apply bese besithi ukuthi hhayi asakufasa ukufuna wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa usukhona-ke uzakuya ebhodi usuyangena e-South Africa. Kodwa kathesi i-South Africa leZimbabwe sebascripa okwamavisa lokuya, ivisa uyiphiwa upon enter but i-passport uyayifuna, awungeke ungene ungela passport. Uwananzelela iBotswana futhi lakho nxa siye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements. Ungakha iZambia futhi lakho akunjalo. Kodwa ungakhanya eMozambique le-Angola uzathola ukuthi ukuncavula kuye-Angola kumele ngiqale ngiye embassy ngi-aplayele ivisa. Ncavula kuye-Mozambique same thing. Asebekwenzile ukuthi for ama-South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa. And esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa kutho ukuthi labana lawo umele benze okufanayo ngoba asingeke sithi thina bona bengena hara bona befuna ivisa kithi. So mbona ngani yinto eyenziwa ngabantu be-SADC bebambene bevumelane ohulumende be-SADC. Sebescrape ivisa for uSADC yonke. Owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe. So isinqumo esenziwa khona ngale eSADC iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza.
Akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la.
Ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga. Balayo imvume ukuthi bakuncitshe ilungelo lokungena khona phana kwalo kuncitshe ivisa. Ungazokuthi awusela visa akutsho ukuthi awusela visa, batho ukuthi ivisa is now granted isiphiwo ngesikhathi sokungena isiphiwo emnyango. Bona ngani linyathela elihle eliprogressive eliza kwenza ukuthi i-Africa ithuthuke ngoba besiphila i-Africa engani sisejele ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenxatshelwa ngezizathu ezingekhoyo. Njengase-Europe ngaye-Europe ungavele ungene uyahamba uyefrance kanti sibona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe nxa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France kulula ukuhamba kwakho kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke. So sibone ngazani lele linyathelo elihle lithethwa nguhulumente.
Umnumzana kucacaphulu ligqwetha. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lobhubhane lweCOVID-19. Ibandla le MDC Alliance lithi kumele kubunjwe ikomiti ezaphenya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenzakala ekudlelaneni kukahulumende losomabhizimusi. Umnumzana Kulakwashetagwire yi lenkuthazo iza ngemva kophenyo olwenziwe inhlanganiso yeDisentry yona ethi uTagwire ukhanya esetumbe uhulumende nanku uthola imali yakwamanye amazwe santando ebhanga elikhulu lelizwe ngoba elabantu bakhe kulelo bhanga lanxa nje lokhu kulandulwe ngusibalukhulu weReserve Bank umnumzana John Mangutshika. uTagwireyi ulokhe engakaphenduli imibuzo yethu. Kodwa obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mogwadi utshele iStudio 7 ukuthi uTagwireyi umsulwa. Ngaphandle kophenyo leDisentry, ihofisi yesiphathamandla sikahulumende eka Auditor General layo iyakuveza ukuthi kule nkohlakalo ebhahileyo kuhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele usomabhizimusi umnumzana Bednico Pepe.
Okuqakathekile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi-ke nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende weZimbabwe ucorrupt, siyabe sikhuluma ngokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ezingaphathelananga lokuphilisa kumbe lokukhulisa umnotho. Ungabona sokusiba labanye abantu abenza amabhizinisi bevikelwa nguhulumende lanxa besephula umthetho, kutsho-ke ukuthi-ke lo umuntu onjalo uyabe esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende. So nxa umuntu esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende, kuba nzima ukuthi athathwe ahanjiswe emthethweni kumbe sithi thina simbone esiya e-court esiyatholakala elecala. Ngoba phela ungakhangela kade sikhuluma ngokuthi ke umkhulu welizwe usezinike amandla okuthi akhethe amajaji kumbe ujaji womkhulu we-high-court. Ngezinye zendlela zokuthi ke babe lendlela zokuvalela ukuthi abantu ababe besenza njengoTagwire bengalandele umthetho ngokugcweleyo bangaze batholakala belamacala. So kusobala ukuthi ke lowo muntu esikhuluma ngaye ngumuntu osetshenziswa izikhulu zikahulumende, ngumuntu osetshenziswa njengodlawo ukuthi izikhulu zikahulumende zidle imali kumbe ngesikhiwa ukuthiwa khona they feast on the sweat of a suffering Zimbabweans. Yikho okwenzakalayo lokho esikubona kusenziwa nguTagwire. Ngoba uTagwire ukuthi aze abe ngumuntu olemali engaka, ungakhangela iminyaka yakhe, ukhangele le background yakhe ukuthi ke uqaliseni ukusebenza ezamabhizinesi kusuka kube nzima ukuthi ke uhlanganise ukuthi aze athole imali engaka kwini.
Alubana luthe lwenziwa uphenyo, ubona liphuma yini iqiniso?
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe-ke ngabakhulu bakahulumende. Nxa umuntu egutshuzelwe ngabakhulu bakahulumende, okwenzakala ukuthi-ke abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi abantu abaphambanisayo yibo kanye abakhulu bakahulumende. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi-ke ibandla elibusayo ligubuzele ukuganga lokhu esithi yi-corruption. So ngezinye indlela nxa ligubuzele ukuganga esithi yi-corruption, aba corrupt yibo. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba, asihlanganisene amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980. Ngoba as long as lokhu besibusa kulanamhlanje, ukuxhwala kuzabe lokhu kusiba khona. Ngoba ungakhohlwa ukuthi nxa besakha abantu abanjengabo Tagwire babakha ngoba yibo abazagcina betake over kibo.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi. Sixoxe njalo lentatheli zindaba umnumzana Simbarashi Nembaware.
Indaba kaTagwire leyi inzima, izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu ngoba uzanayiza ukuthi khona ngesikhathi amasotsha ekhipha umgaba wakhe amkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president. Angithi besithi sifuna ukuthi kube lokucaca indlela amabhizinisi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uthiwa ngo-S Lubumba ikhuluma ngabo Queen B. Wamveza uTagwire ukuthi nguye umaqhuzu wazana wezamabhizimusi osetshenza laye nguhulumende, ama-government aphandle, amakhampani aphandle, njalo njalo. Awulanto eyenziwayo ngakho. ngoba kunjani edlelana lama minister lesiphatha amandla elizweni okudedavusayo ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube lentuthuko elizweni amathuba okucreate imisebenzi ngoba engwedwe njalo ngeke acreate imisebenzi for abantu bonke ngeke alethe idevelopment ekids ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe le ndaba lokuthi kwekwenzakalana elupane kwekwenzakalana edothito inkampani elethela yena imali njalo imali khona imali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi cha ngesikhathi sakugona kulendoze externalization of foreign currency but yena uyakuyenza ngoba uleziphatha amandla anjani adlelana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke sisesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide ama diamonds iplatinum konke okuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende
Uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona alubana kuthe kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani
silo umuntu okuthiwa ngucomptroller audit general umsebenzi wakhe ikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumende ama ministries ama departments ama parastatals public sector umsebenzi wakhe so nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adla lo dark grey nama department adla lo dark grey ngabe sesawabamba kudala ngo expose kwavinjwa ukusebenza la ngoba kufuze kwenziwe ama tender processes kukhanyele ukuthi company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e1 abe la mankampani amaningi asebenza le government kungela kuncintiswana fuze kube amankampani ancintisana layo nxa sikhuluma ngendaba ze-fuel kube la mankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha i-fuel elizweni ukuze kungabi lo muntu ole-monopoly but sithola ukuthi utagurey is creating ama-monopolies endaweni eziningi okusho ukuthi-ke ukucontrola general wethu akasebenzi
usimbarashe nembaware intatheli zindaba Umphathi ntambo kahulumende wele South Africa ubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entolongweni namuhla wedekelele owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ejele. Uzuma uzinikele emapoliseni izolo ebusuku lanxanje ke waqala wala ukuyapika okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Wetheswe lesi sigwebo ngemva kokufunyanwa elecala lokweyisa inkundla ye-Constitutional Court. Kubika uGibbs Dube.
Umnumzana Ronald Lamola ophethe uhlangothi olubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entilongweni ubambisane indlela lo mnumzana Arthur Fraser ohlangothi lwe-National Correctional Services bakhuluma loZuma osentilongweni ye-Escode Correctional Services Center. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation awuvezanga ukuba ababili laba bakhulume ngani loZuma. Ubika njalo ukuba uZuma ulakho ukuphuma entilongweni sokwenele inyanga ezintathu lamaviki amathathu nxa elandela kahle imithetho yentilongweni njalo ehlonipha abantu abasebenza kuleyo ndawo. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa kakakhulumi ngokuvalelwa kukaZuma ozihambise emapoliseni emadabukakusa. Wagwetshwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuba avalelwe entilongweni inyanga ezilijumi lanhlanu. Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi okwenziwe yiziphathamandla zikahulumende ezethekelele uZuma entilongweni kuveza ukuba uZuma indoda emadodeni.
Okutshengiseleyo e-South Africa yikuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela oyiyo yona. I-South Africa ile parole system, I think angaserva for about 3 months is entitled to a parole.
Elinye njalo igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Majobana Ncube uthi kunengi okumele kwenziwe nguZuma nxa efuna ukuthi akhululwe entilongweni.
Sikhangelele ukuthi mhlawumbe omunye umbono ungaba yukuthi baye emthethwandaba ophezulu i-Constitutional Court bayecela ukuthi isigwebo sakhe simiswe kumelele ukuthi ama-Constitutional Court judges abuye akhangele udwaba lwakhe njengoba efake i-rescission application. Kodwa lokho kuyabe kusisho ukuthi i-High Court application esedebheni kuyafuza ukuthi ayihlehlise ayikhuphe.
Uncube uthi uZuma ulakho njalo ukhululwa entilongweni nguRamaphosa. UZuma uphanyeke enkantolo isicelo esokuthi engavalelwa entilongweni njalo kwesulwe isigwebo esethulwa yinkantolo ye-Constitutional Court eyathi wadelela umthethondaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Inkampani yezindaba eNews 24 ibika ukuba kulesisebenzi ese-Escort Correctional Services Center esesibotshiwe kulandela ukuthatha kwaso imifanekiso kaZuma engeniswa kuleyo ndawo waseyihaza enkundleni zokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.